ngibala nje okupostwa ngabanye ku social media besithi nxa ule BP ungaze wangena ke eshophethize leshophethize ngokuthi uzawela phansi nxa ukhangela ke intengo yezinto. Sokungani ke ngama jokes abantu abakwenzayo, kanti abantu bakhuluma abahlangana lakho ukuthi intengo esiyibonayo emashophu iyethusa, iyethusa nxa sikhangela ke iholo elitholwa ngabantu. Intengo leke akula lomuntu ochasisayo, ubona phela abathengisayo laye uhulumende ukuthi kungaba kubangelwa kuyini ukuthi ke intengo ibisikhuphuka ke okungaka ngosuku ngosuku. Kuzabangela ukungahlaliseki ngokubona kethu isikhathi esilandelayo, ngoba phela kuzaba nzima ukuthi izisebenzi zikwanise ukuphutshisa inyanga zisiya emsebenzini, njalo zigcina imuli zazo.
Njengoba imali yeZimbabwe ilahlekelwa luhlonzi ngalindlela phosemisa lamalanga, bakhona yini abaqhathi abakukhangelayo khonoko labo bengezelele izisebenzi iholo ngokufanayo?
Nxa sikhangela ke esikubiza ngesilungu sithi i-collective bargaining process, kumbe ukukhulumisana phakathi kwabaqhathi lezisebenzi kuma industrial platforms achiyeneyo, kusobala ukuthi abaqhathi ke balenhliziyo ezilukhuni, ngoba abakunikayo kumbe abaku-ofayo abathi yikho abakukwanisayo kulutshwana okumangalisayo nxa sikhangelisisa indlela abakhuphula ngayo bona ke izinto. Sibone nganitha khona abaqhathi bakhangele kwelabo icele abakuthengisayo bekukhuphula ke ngokuphuma kwelanga ngokutshona kwelanga, kodwa ke ekubhadaleni baba lenhliziyo ezilukhuni okumangalisayo. Sesibone ama collective bargaining processes kumbe ukukhulunyiswana okuthize kufika ke kuma deadlocks ukungazwanani, ukuze abantu be kuma arbitrators abanjalo baye kuma court ngendlala yokuthi kabavumelani ukuthi banganikana okungakanani. Sesizabona ke inkulumo ezithize sezizaphelela ema court phakathi kwezisebenzi labaqhathi kuma sectors athize ngokungavumelani ukuthi banganikana njani phela. So singathi hayi, asitholike usizi okuvelela kubaqhathi. Abaqhathi ke kabala ndaba lakho ke esihlangana labo thina izisebenzi.